Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuNhlolanja 2021 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithekula abantu abalutshwane asebehlabe iJackson yomuthi weSinopharm vaccine. Njalo okwakhathesi bakumachumi amathathu lambili ekhulwini 32% kuphela.
Sone ivaccine lene iyasejwayo. Sona uthi abantu bayasashwa abalutshwane ngendlela yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani, iyancedisa njani.
Omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo namhla usole uhulumende lamapholisa ngathi yikuchitha-chitha imbuthano ayiqoqa labantu beMandebeleni esithi kuloncindezelo.
Abantu benkosi bathwele nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokhuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona, ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondoni.
Wayengumphathi ntambo ezavelo umnumzana Ignatius Chombo sephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebail njalo uzamiswa imithethwandaba mhla ka-12 kuMbimbitho. Kuhlelo woza Friday namuhla sihamba leqembu lerumba elisukuma sihambe liphethe idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lokuthi abantu abangamachumi amathathu lane 34 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Wathi ababili babhubha nge-COVID-19 kunsukwana ezedluleyo. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe leli gcikwane selokhu laqhamukayo nyakenye selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 34,994, labulala abedlula inkulungwane eyodwa, 1,458. Kusenjalo, iKhansili yakoBulawayo ithi kulabantu abalutshwana asebehlabe iJackson yomuthi weSinopharm vaccine njalo okwakhathesi bakumachumi amathathu lambili ekhulwini 32% okulinani lalabo asebehlabile liqathaniswa labalikhangeleleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngogcweleyo.
Kuhlelo lolulungene kulanga lesihlanu lamhla njalo babikwa abalutshwane abalwamukelayo. Umqondisi wezempila kahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuba kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesine sekuhlatshwe izisebenzi zezempila kahle ezifika phose inkulungwane i-998. Uthe sebebumbe elinye iqembu lesihlanu elihamba libhoda lincedisa ukuhlaba izisebenzi koBulawayo ezingathola igcikwane lula ngenxa yemisebenzi yazo. Ingcwethi kwezempila kahle sezithe ijekiseni leyi iyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengeminye yonke imithi ilakho ukulethela abantu ezinye izinyalo ezibalisa ubuhlungu lapho umuntu ahlatshwe khona, ukutshaywa likhanda, uqhuqho kumbe ukugijinyiswa yisisu. Kodwa labo asebehlabile koBulawayo bathi abakaziboni lezi zibonakaliso. Umnumzana Harold Ndlovu umongi esibhedlela sempilo uthi kakatshengiseli okungakhangelelwanga kujekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Vaccine ayiqali lamuhla. Abantu bethu bayahlatshwa ivaccine ukuthi bavikeleke kumkhuhlane nxa bezalwa. So mina ngokuthethe ngaleyo ndlela ngahlaba ivaccine kayinzange ngizwe ikhanda lokuqhuqha kumbe ngigijinyiswa yisisu. Lokhu engiqinile emzimbeni ngemva kokuhlaba ivaccine. Kasivikelekeni kumkhuhlane lo osuqede imiphefumulo eminingi. Kasisizeni shuwa.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ayanda Hlabangani, umongi othi uzizwa iqinile emzimbeni.
Mina ngihlabile ivaccine ye-COVID leli lelanga lami lesibili ngihlatshiwe. Ngizwa ubuhlungu obukhatshana engalweni engihlatshwe kiyo. Kuphela kodwa angikezwa amanye ama-side effects. Okumele sibe kwazi ukuthi wonke amaphilisi kumbe imithi alama-side effects, kodwa siba lokukhathazeka uma lokhu kungenza umuntu agule alale phansi. Mina ngizwa umzimba wami ulokhe ufana. Ngibona i-vaccine isafe ukuthi siyihlabe.
Asizweni imbono kaMnumzana Thulani Moyo ngalolu daba.
Hayi, ngabe nenkinga enhlangabezana naye ngale vaccine abaye batho ukuhlaba yona. Asisukumeni siyehlaba i-vaccine leyo. Ekugcineni yithi esiyothola ukuphila. Njalo yithi esiyokwanisa ukuthi sikwanise ukuqhubeka ngempilo esasiphele siziphila zansuku zonke ukubana asisabanjelelwa ukungena ethawuni lasemsebenzini sesikwanisa ukuthi senelise ukuthi sihambe.
Udokotela Rogers Magigo, omunye njalo ohlatshiweyo, uyalandisa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nsizwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2, lokhu ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, iyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo. Iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines, ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphela ngolwesithathu oluzayo, lapho okukhangelelwe ukuthi kuza kuba sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha, i-6600, kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga angamachumi amabili lasitshiyagalombili, i-28 days. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi zidaniswa inkulumo kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ephambana lebikhulunywa sonke isikhathi yokuthi akula muntu ozabanjwa ngamandla obuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mnangagwa ubekhuluma eNyamandlovu kunhlelo zokuphawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Uthe abangahlatshwanga ijekiseni le balakho ukubhekana lobunzima kwela kusasa ngoba bengasozibanelisa ukusebenzisa inhlelo zomphakathi ezifana lokugada amabhasi asetshenziswa ngumuntu wonke. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavelas Khumalo, usola amazwi kamongameli Mnangagwa.
Yiyo into esihlala siyikhuluma leyi ukuthi uhulumende wethu u-indicator left, yena abe esethena right. Ukunkulumo yona leyo ucina yena esethusela abantu, esefaka ama threats esithi yena umuntu eyabe engahlatshwanga i-vaccine leyi gasoze azuze umsebenzi, njalo gasoze avunyezwe ukugada i-public transport. Yinto esidanisayo, njalo yinto esimangalisayo. Kuthi uhulumende kutshengisa ukuthi gala plani ezwayo.
Umhlali we-Highfields eHarare uMnumzana Majaha Ncube uthi iyamphica linkulumo kamongameli.
Ekuqaleni wathi yena umuntu ofuna ukuhlatshwa uyahlatshwa, ongafuniyo uyayekela. Khathesi setshintsha i-statement, ungakhangela futhi yena akakahlatshwa kodwa sefuna wonke umuntu ahlabe. Nxa ungahlatshwanga usafumani lo msebenzi, awusakwanisa ugada usupho. Akho fair lokhu, ngoba into leyo imele ibe yi-choice yakho. Uma ufuna uyehlatshwa, uma ungafuni uyekele. Nothi lokhu asekwenza ukusifosa indirectly, asizwani lakho ke thina lokhu, akulaza freedom lapha. Ayisiyo into le esayilolayo inkululeko.
Imbiko iveza ukuthi bakhona abalokhe bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le, ngoba bengasuthiswa yikusebenza kwalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus lilokhe liguquka isimo lisiba ngama-variants ehlukeneyo. Ndawonye kumele ele-China lithengisele le-Zimbabwe amajekiseni ayisigidi esilamakhulu athobaminwe mbili, 1.8 million doses, phezu kwala anikezwe ilizwe kungekho nhlawulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Waye ngumphathintambo wezabelo zemaphandleni lemadolobheni umnumzana Ignatius Chomba usephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail, njalo uzamiswa emthethwandaba mhlaka 12 kuMbimbitho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Umantshi udayela i-Magistrate eHarare umnumzana Stanford Mambanje wethule isinqumo sakhe ngemva kokwenqabela imvumo izolo, esithi ufuna isikhathi sokubala lokhu okulethwe ngamagqwetha akhe emthethwandaba. Umnumzana Chombo utshelwe ukuba anike idala yamaphepha endlu yakhe ese-Mount Pleasant, ahlale kukheli ethi 157 Shawasha, njalo azise emapholiseni kabili ngeviki ngemva kwamaviki amabili. Igqwetha lakhe umnumzana Lavumo Maduku uchasise ngokuphiwa kwakhe ibheyili.
Umantshi usiphile ibail, kumele alandele iziqondiso zakhe zakuqala, kumele ahambise amaphepha akhe endlu.
Umaduku uthi uthabile ngesinqumo lesi.
Sithabe kakhulu ukuba umantshi wenze umsebenzi wakhe kakuhle, usebenzise umthetho kakuhle, ngoba bekungela lutho olungenza uChombo angalandeli iziqondiso zebail.
Umnumzana Chombo wethesa amacala amahlanu awukusebenzisa ngokungekho emthethweni amandla akhe njengesiphathamandla lecala elilodwa lokugwelegwele. Abatshutshisi benqabile ukuba aphiwe imvumo yebail besithi njengomuntu owayengumphathintambo ulakho ukugada indizamtshina aphume elizweni, njalo engaphambanisa abafakazi bakahulumende. Amagqwetha akhe ayaphikisa icala leli esithi uChombo kumele aphiwe ibheyili. Abatshutshisi bathi uChombo waqila abantu kudaba lokwabiwa kwezitanda esathe ngumphathintambo kahulumende wezabelo. Kolunye udaba olwela amalungelo oluntu, umnumzana Makombore Ruzibishe ukhitshelwe ibheyili kumacala akhe akudala ngesikhathi emisa phambi kukamantshi unkosazana Vungai Mutshutshuthi Kuwiro. Kuwiro uveze ukuba uMakomborero wethesa yamacala okufuna ukutshotshozela uDlakela uzaphenduka edale mhlaka 2 kuMbimbitho uvikezayo. Ingcishi wezombusazo umnumzana Pride Mkono uthe imthethwandaba itshengisela ukusekela abantu bezanu-PF.
Siyabona ukuthi umnumzana u-Ignatius Chombo unikwe ibail, kodwa singakhangela njalo siyabona ukuthi hatshi labo abalwela amalungelo abantu baye bencitshwa amabail nxa bengabotshwa. Kutshengisela ukuthi amadale ethu nxa kungelakho ukuphanjaniswa asebenza kahle kahle, ngoba ibail ilungelo lomuntu vele, kodwa nxa sokungena indaba zabantu abalwela amalungelo abantu babe sibe yetshelwa yilabo abakhokhelayo abayenza ezombusazwe.
Kusenjalo, izifundi zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ezibalisa uNenzi Njenge, uTapiwa Nashe Chirika, loLaye Mkanenga zibotshiwe edale likamantshi lapho ebezizosekela omunye wazo umnumzana Haruzilishe. Isikhulumeli seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Kumbira Mafunda yena oyitata lezindaba ubotshwe okwesikhatshana wasekhitshwa ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa incwadi yokuba yintata lezindaba eyomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo Namhla usole uhulumende lamapolisa ngokuchitha-chitha imbuthano ayiqoqa labantu bemandebeleni esithi kulongcindezelo. Sixoxele umnumzana Khumalo ngemva kokwethula kwakhe amazwi la.
Ngiyabonga ithuba elihle. Abantu benkosi bathwele nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokhuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona, ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondonye, sime ndawonye, engikukhulumayo lingilalele likwenze ukuze kube lula la kimi. Ngoba khathesi njengoba ubhubhane lusenze nje, kulabantu esesikhulumisana labo abangasitholela losizo. Kodwa nxa bengaboni muntu emuva kuba nzima. Yikho sekumele kukhanye ukuthi umthwakazi ngobani. Nxa umthwakazi usukhanya, nxa ukhulumisana labantu bebona abantwana bakho ngemva kwakho bekhala izinyembezi ngobuhlungu ababuzwayo bengafuni ukuba lapha bakhona, usizo lwakhona lubuya ngokushesha. Njalo ngakusoze kuthatha isikhathi lokhu. Okukhanyayo abantu abakubonayo lokhu ayisikho okungakhona ngesimo sakhona phezulu. Izinto seziguqukile. Njalo abantu bangabi lobugwala, bangesabi, bengavumi futhi ukuthathela izinto zabo ngabanye abantu. Nxa imibiko yabo ingafikiswa izinduna kumbe laba abantu abazabakhetha nxa izinduna zimadolo nzima, ifike ngapha ngesigodlweni, sizabonisana ngokunengi, sibone ukuthi kuhamba njani. Kodwa lanxa kunjani, mina lalaba engisebenza labo kunengi esesizaqala ukukwenza ukuze sifinyelele ebantwini, usizo lufike kubo. Kunengi osekumele siqale ukukuveza ebantwini, kodwa labo kabavele bangaze bahlala babe ngamadela. Siyabonga.
Lowo ngumnumzana Raphael Khumalo, omunye wabaziwa njengenkosi yamaNdebele, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Lithiye njalo indlebe kulona lolu uhlelo lapho esizaqhubeka khona kabanzi ngengxoxo yethu lomnumzana Khumalo. Lamazwi awethulela isizwe sikamthwakazi. Live Talk namhlanje sicubungula okuphathelane le-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa amajekiseni okuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti ye-Peruvia isigcizelele ukuthi abantu abadlula amakhulu amane 470 ababikwa bebengahlatshwa ngayijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 eseNofarm bayithola ngempela phambilini kwabanye. Wele Russia ibhomba idilize indlu yokudlela yalimaza abantu abathathu eNevshin Novgorod, njalo imbangela ayikazakali. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
udubo lokuthunjwa kumbe ukuyengwa ngendlela ezehlukeneyo kwabantu beseyathengiswa kwamanye amazwe i-human trafficking ngolunye lwenhlupho ezikhathaza uhulumende weMelika kwezokudlelana lamanye amazwe omhlaba. Uhulumende omutsha othethe intambo zombuso ekuqaliseni komnyaka uhle waqala ngenyanga kaNhlolanja, lapho kunanzwa khona ukuhlukunyezwa kwabantu ngokugqilazwa e-National Slavery and Human Trafficking Month. Uhulumende weMelika uqale ukunanza lenyanga ngale ndlela ngemva kwesiqondiso ezethulwa ngumongameli. Ugatsha olubona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwazisa ngokunanzwa kwale inyanga ekufungisweni ukuqala umsebenzi kukamongameli welizwe ngosuku olwe-Inauguration Day. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, uthi ukuphathwa kwalolu daba yiMelika kwavele kwaqalisela ezikhathini zombuso kamongameli Lincoln, ethi sekuyiminyaka elikhulu lengxenye 150 years kwenziwe isithembiso sikamongameli Lincoln sokugqiba umkhuba wokugqilaza abanye abantu. Kunje kulabantu abangabayizigidi ezingamachumi phose ezimbili lanhlanu 24.9 million abathathwa ngodlame kumbe ngokuyengwa ngendlela ezehlukeneyo emazweni omdabu besiyathengiswa njengezigqili kwamanye amazwe. Usecretary Blinken kulapho ahle abeka usuku lukamhla kaNhlolanja kumbe February 1, 2021 njengosuku lokunanza inkululeko yezigqili olwe National Freedom Day. Kunje umthetho ophathelane labathathwa ngodlame kumbe ukuyengwa emazweni abo beseyagqilazwa kwamanye owe State Department Trafficking in Persons kumbe iTIP uloluhlu lwamazwe alomkhuba omubi wokubamba ngamandla abantwana beseyafundiswa ezokulwa besenziwa amasotsha bebancane abalisa iAfghanistan, Burma, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Iran le Iraq. Umbiko wabo gatsha lolu uveza ukuba iningi labathunjwa beseyathengiswa kwamanye amazwe phansi komkhuba owe-human trafficking bavame ukusetshenziswa njengezigqili kwezokuthengisa ucansi. Umbiko we-TIP ubika ukuba kunje uhulumende weCuba akala umthetho wokujezisa labo abafunyanywa begqilaza abantu loba abasebenzisa abanye abantu ukuthengisa ezocansi bethola bona inzuzo. Kwele Iran, uhulumende ngokwakhe nguye obonakala isiphathamandla sakhe zisebenzisa abantwana ukuba ngabasotsha kanye lokuthengiswa kwabantwana labadala abacina besetshenziswa kwezokuthengisa ucansi bengatholi bona inzuzo yalo msebenzi. Sokwedlule iminyaka engamachumi amabili kwethulwe umthetho owe-Trafficking Victims Protection Act kumbe TVPA, lapho eleMelika elathembisa khona ngomnyaka ka-2000 ukuzinikela kwalo ukuqeda indlela ezintsha zokugqilaza abantu phakathi kwelizwe lasemhlabeni jikelele, kutsho abogatsha lwe-State Department. Ngokwethulwa lomthetho, eleMelika ligcizelela kusithembiso senkululeko yomuntu wonke esimunyethwe isiqondiso zesekelo sombuso welizwe as the Emancipation Proclamation.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kiki Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupogine. Uhlelo Waza Friday namhla sikhamba leqembu leRumba elisukuma sihambe liphethe idlalade lalo lesibili elithi Tshintsha Impilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usiphalo ludaba ngocweleyo.
Zinsizwa ezisacathulayo kwezomculo eziphuma enkayi kodwa zihlavela zikwele South Africa. Nansi isikhulumeli seqembu uPhumzani Nyoni.
Isukuma sihambe kuliqembu ke elikhokhelwa nguPhumzani Nyoni loZibusiso Ncube. Sidabuka ke enkayi osikhobokhobo esebhumana. Esiqale ukukhipha idlela lokuqala ngo-2019 elilengoma ezingu-7 elisihloko esithi Umuntu Omnyama. Seza ke 2020 sazokhupha ke idlela le-2 elisihloko esithi Tshintsha Impilo.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ukuzonwabisa ezigoqela ethi Super Life, Kenani kanye lethi Okwami Ngokwezandla. Tenga idlala tenduna valithola njani?
Silapha eSouth Africa eJohannesburg. Kuthi ukuthi ke sihlala eThembisa. Ikho lapho esitholakala khona. Uyazithengela idlala delakho ela last year ka umuntu omnyama, uwe njalo uthenge elika 2020. Inombolo zethu zocingo zithi 0746546197. Eze sibili zithi 0618065798. Uchu kuthi ke izinombolo uya WhatsApp lapho, uyafona, uyasithola.
Yiwapi amazwi ongawatshila abalandeli?
Sibonga kakhulu abathenga ama original. Sibuye sixwayisela labo abasadinga ingoma zethu ezitaladini, kulabo abathengisa ngama 1010. Sisithi hayi, uyafona kulezo nombolo esizimbisileyo lapho or WhatsApp, sikwazi ukuzokudelivera iCD eli original.
Vaphuma ke enkundleni abafana besukuma sihambe ngale.
Sihambe liphethe idlala delalo lesibili elilesihloko esijijinja impilo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yedolobho lakoBulawayo ithi kulabantu abalutshwana sebehlabe ijekiseni yomuthi weSinopharm vaccine. Owaye umphathintambo wezabelo zemaphandleni lemadolobheni umnumzana Ignatius Chombo usephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebay njalo uzamiswa emthethwandaba mhlaka-12 kuMbimbitho. sizwe umbiko ovela komunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki elihle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.